Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Into le yenzakala ukuthi akhona ukuthabisa ngabotshwa le omzuri wabavelani badlula kukho lokhu undabani isitoli badlula kukho lokhu onkomo badlula kukho lokhu odabengwa banalaba abakhona badlula kukho lokhu lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba nami ngakutsho ngahlala istops camp so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika idegree epolitics
efakaza kukhomishini ecubungula imbangela yodlakela lukancwabakazi ngemva kokhetho usikomishi wamapholisa ukhomishina Goodwin Matanga uthi umkhokheli we-MDC ulakho ukubotshelwa icala lokutshotshozela uZulu ukwenza udlakela.
The MDC is gravely concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life.
I-MDC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa.
Abebandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli walo umnumzana Nelson Chamisa usengozini kulandela imizamo yokumthumba kuthange. Abesifazana bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esetshenziswa ngabasifazana nxa besesikhathini eyama-sanitary wear. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapholisa athi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owathumela ibutho ukuthi lingene ezitaladeni ngesikhathi abasekeli bebandla le-MDC betshengisela qede kwafaka abantu abayisikhombisa. Lokho kwethulwe ngumkhokheli wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga kukhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu laba. Ukhomishina Matanga wengezelele esithi balobufakazi bokuthi umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa engaba lesandla ekutshotshozeleni abantu laba okuzabangela ukuthi bambophe. Esipha ubufakazi bakhe uMatanga uthe amasosha asebenzisa izikhali zabuhlobo lwe-AK-47 ngonanzelelo ngoba bengakwenzanga lokhu kwakuza kufa abantu abaningi kakhulu ngenxa yokuthi abesekeli be-MDC laba babelobudlwangudlwangu obesabekayo. Wayekhokhela amasosha lamapholisa ogatsha lwe-National Reactionary Force uBrigadier General Anselm Namo Sanyathwe utshelwe ikhomishini le ukuthi akulamuntu ngitsho lo yedwa awubulawa ngamasotsha. Uthi abafayo kumbe ukulimala badutshulwa ngabosomabhizimusi ababevikela izitolo zabo. Uthi amasotsha akumfanekiso eyathathwa kusenzakala ayedubula emoyeni ukwethusela nje ababegqekeza izitolo betshisa impahla edolobheni leHarare. Umkhokheli webutho uMnumzana Philip Valerio Spanda nguye obefakaza ngesikhathi sisiya emoyeni. Ikhomishini le izaqhubeka kusasa isizwa abufakazi. Akwaziwa ukuthi uMongameli Mnangagwa lo Mnumzana Chamisa bazamiswa na phambili kwedaleleli. Ukuhlaziya lolu daba uChrist Gande weStudio 7 uxoxele wala impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla. Yena othi ikhomishini le yenza isizingelezani nje kulokuthi ikhangele ukuthi owapha imvumo amasosha ukuthi adubule abantu ngubani.
I think yena what deploy abantu ukuthi beyedubula ngoba nakasoze vike into enjengayona leni clear umuntu lwana waye ema silawo ama video waye ema lati singama former soldiers waye ema wachaywa ngomunye wakhe ukuthi angadubula straight umuntu kumbe wayemchayela khona ukuthi uyaphuza kumbe wayemchayelani yasoze sibe kwazi ngobana kodwa ke ama video silawo lokhana ke akusoze kusincede ngalutho okukhulunywa yilaba abantu ngobana lakho i-commission ukuziyebiza isela ukuthi lona isela lizikhulule amapholisa ayedeployiwe bamele bezidefend bekhuluma manga amasotha ayedeploya bahamba bayadubula kodwa bedeployiwe ngubani so lokuthi bethone bese western isikhathi lapha bese sithona hayi ngama businessmen lokhana into esingayifuniyo lokho bese sidobhe kusukumbe isikhathi bani uyafuna into ezingazani kaziqeda kani kuza senza khona lokhana kusasa singakuyivumela lokho bagcina bese sithona abantu begugu round babula ukuthi khona vele bona babe dubulana bodwa ngoba bama distant ayilombopho kathi sibona bebe bethi bona hayi ngama businessmen aso bantwana thina bacha ikhulu lapha bathi bona hayi babezisomela isoft coup babekhupha ama criminals around umgaba sazithulela so bangabe lokho besihlokoza ngeminwe yabo le bezibona zani singabantu abangabantwana we are also soldiers
sizwa kuthiwa bacabangela ukubana umnumzana Nelson Chamisa engabotshwa phezulu kodaba lonalolu kuyafana lesakubona kuminyaka edluleyo okwakubotshwa kona inkokheli yamabandla aphikisayo
into le yenzakala ukuthi khona uChamisa ngabotshwa le omzuri wabavelani badlula kukho lokho undaba ningisitholi badlula kukho lokho onkomo badlula kukho lokho odaba engwabana laba abakhona badlula kukho lokho lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngakutsho ngahlala e-stops camp so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree e-politics njalo ebotshwa ebotshelwane ukuthi wenzeni kuChamisa lokho abangambopha ngakho ukuthi khona ngento leyi eyamabutho yena leyi mhla ka-1 August uChamisa kwakuza menza ukuthi eboshwe kuyini eyabebotshela ukuthi wenzeni
lo ngumnumzana Maxim Kandla owala impi yenkululeko bexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo zwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyane labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo Chipinge ngolwesine mhlaka 8 lwezi Mutoko mhlaka 15 lwezi Harare mhlaka 21 lwezi, Gwanda mhlaka 26 lwezi, Lupane mhlaka 28 lwezi, Sicine ngakontutuzi yathu, Kobulawayo mhlaka 30 lwezi, Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhutshwa yileli thuba.
Abebandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli wabo umnumzana Nelson Chamisa isengozini kulandela imizamo yokumthumba ngomgqibelo odluleyo evela emhlanganweni wokubonga abasekeli bakhe abamvotelayo emarondela kukhetho lwalonyaka uGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo
kube isipitipiti emzimweni emavuku lapho abohlangothi olubona ngomvikela kaChamisa abahlaselwe ngabantu abaze ngezimota abangazaziyo bagcina sebemisana beliswana nalaba bantu lesipitipiti sichiye oyedwa walabo abavikela uChamisa elimele uChamisa ubikwa eselesikhathi eside ehlaselwa ngamapholisa ensitha ndawo zonke lapho ahamba khona ozokusesatshelwa ukuthi impilo yakhe isengozini ekhuluma emhlanganweni lentathela zindaba esigodlweni se-MDC esemorgan twangirai house namhlanje isikhulumeli sebandla umnumzana Jacob Mafume uthi bakhathazekile ngendlela uhulumende kamnangagwa ahlasela ngayo uChamisa
the MDC is gravely concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life.
EMDC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa. Impilo kaChamisa isisengozini enkulu njalo sisinanzelele ukuthi uhlala ehlaseni. Siyakwazi ukuthi uChamisa ngumuntu oyazakalayo kodwa sikhathazeke ngohulumende osemhlasela yonke indawo ayakiyo okufana lokwakusenziwa ngohulumende we-apartheid.
Umafube uqhubeke ethi abantu abanjengomphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa abakhuluma iqiniso lapho athe isehlakalo semizamo yokuthumba uChamisa singaba sibangelwa yikungezwani phakathi kwalabo abamvikelayo umafume uthe lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi uChamisa athunjwe ngamapholisa ensitha wona alembali yokubulala njengoba bake bamthumba bamtshaya bamtshiya elimele enkundleni endizamtshina ngeminyaka edluleyo ilunga ledayela eParliament elimela eBulawayo Metropolitan unkosikazi Dr. Sibanda uthi kuhlasela kweziphathamandla ze-MDC kuveza ukuphelelwa ngamacebo okulungisa umnotho welizwe kukahulumende kaMnangagwa.
Thina vele siyazi ukuthi nxa umuntu esehlulekile noma ubaba endlini nxa sehlulekile ukuthi akufanisa ukuthi asuthise noma imuli yakhe okwakhe ukufika engumuntu osesiba lolaka. Siyakwazi ukuthi uhulumende lo okhona uhulumende wababulali, yimbali abayitshiyayo, yimbali abazayitshiyela abantu ukuthi bayabulala bona bayaziwa bayethusela abantu izikhathi eziningi izigayo, uhulumende wezigayo. Thina uba u-advocate Chamisa siyakwazi ukuthi abantu bonke eZimbabwe lapha and no hulumende lo khona uyakwazi ukuthi abantu eZimbabwe lapha bavotele u-advocate Chamisa. So usekwazi ukuthi kuningi abazakwenza okokuzama ukuthi baphambanise abantu.
Kodwa uZulu okhulumele Studio 7 uveze ukungabi lethemba lengatsha zikahulumende ezivikela uZulu kakhulu amapholisa okumele ahlolise isisakalo semizamo yokuthumba uChamisa. Umnumzana Pascal Sibanda uthe imbiko kankosikazi Mthwangwa njengesiphathamandla sikahulumende akumelanga akhulume ngale ndlela ngodaba olusezandleni zamapholisa ngoba kuphambanisa uphenyo.
Indaba yokuthunjwa kukaChamisa ngibona ngani amapholisa kumele ayenze uphenyo lwayo lwabo bengakungela i-politics engenelayo ngoba sesikubonayo ukuthi i-politics uhulumende yena sitshe wangenela wafaka umbono wakhe ungazange kube lophenyo elivela emapholiseni. So ngithi amapholisa wona kumele ayenze uphenyo lolu kungela zakukhetha njalo ngendlela eqondile okusemthethweni.
Imizamo yokuthumba uChamisa ikhumbuza abantu ngokuthunjwa komunye owayesola uhulumende weZANU-PF umnumzana Itai Tsamara laye wahlaselwa ngamapholisa ensitha ngomnyaka ka-2015 wanyamalala kuze kube lanamhla lokhu. Umnumzana Thandai Biti, Morgan Komishi kanye loYebo Chitsiba ngezinye zezinkokheli esezike zaphuma egcekeni ziveza ukukhathazeka ngokuhlaselwa ngabantu abangabaziyo. Ekhuluma emhlanganweni wemarondela ngomgqibelo uChamisa uthe akusakhulelanga ukuqhuba inhlelo zakhe njengoba amapholisa ensitha etshona emlandela ndawana yonke esipha isibonelo sesehlakalo sokuhlaselwa akwenziwa khona eDomboshaba. Ngimele iTudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Ikomiti edalele parlamente ebona ngezokwenjiwa namhla ibuzisise iziphathamandla zikahulumende kanye lezewange colliery ngokuningi okubikwa kungaqhutshwanga ngemfanelo kukhethwa ibhodi kanye lokusetshenziswa kwemali kulinkampani. Okuningi lolu daba sikuzweni kumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti edalele obeseparlamente.
Udaba lwewange colliery luhlupha ngento elandelayo. Okwakuqala, uminista weMines ubaba uChitando wake waba ngumgcini sihlalo weboard yeWange Colliery. Wasephuma ke ngoNovember 2017 ngemva kwekhuu eyayenzakalayo waseappointwa ukuthi abe nguminista weMines. Athesa umnyaka lokuphela ungakapheli wasesuka ke wathena usefaka iWange under reconstruction. Kodwa ungabe uqathekile ukuthi sitsho ukuthi engakayenzi khonokho. Umnumzana uChitando uke waba lokuzama ukuxotsha amanye ama-board members. Ngiyakholwa kuthiwa kulama-board members amabili engake ngawatsho ngamabizo awayengabafuni ukuthi behlale ku-board liya. Esehlulekile ke ukuthi ekwenze khonokho wasegcina esesenza ke lokho kuthiwa yi-reconstruction. Kodwa ubuchapha obukhona nami wenza leyo reconstruction. Lokho kwenzakala ngesikhathi yona leyo board esikhuluma ngayo ibisivele yake yaxotsha amanye ama managers for corruption ewange lapha nothi babethatha izimali. Babathi bebasuspendile ke basebefaka a very reputable audit firm ukuthi ihambe iye kwenza i-forensic audit ukuthi kubonakala ukuthi kuyini okwenzakalayo. So namhlanje bekuyukuqhubekela phambili kwekomiti yeMines izama ukubonisisa ukuthi kanti lento ukuthiwa i-reconstruction vele yenziwe ngendlela efaneleyo yini. Ngoba umbuzo omkhulu okade ukhona ku-committee meeting namhlanje ngeyokuthi how selifaka i-reconstruction. I-reconstruction lifakwa ku-administrator, u-administrator low uyabe siyakudla futhi kuleyo nkampani elithi nakayisela mali. Kanti le nkampani ivele iqatshe ama auditors ukuthi audit ukuthi ama managers ebeziphatha njani izimali zale inkampani. Then lina ke nxa selisenza ke ireconstruction yaso kungani bavalela iaudit le ukuthi ingakhipha ubuchapha lobo okade buvele bukhona. So namhlanje sihlangane lo administrator wekampani, sihlangane lo minister wejustice, uminister wejustice simbuza ukuthi kake ke sitshele esicasele ukuthi okuyikho sibilo kumqoka okwamenza ukuthi yena eyenze leyo reconstruction kwakuyikuyini. Ngoba ngabe kuthiwa khona kwakuyizinto nje zokuthi sifuna ukumaneja ikampani, babengamelela phela bebona ukuthi i-audit le efakwe yibhodi iyaphuma lani.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti edale lephalamende ebona ngezokwemba. Lithiye indlebe kuwona lo msakazo ekuseni ngo-6:30 AM lapho esizaqhubekela phambili ngalolu daba.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama, lapho esizabe sikhangela ukuphuma kuphenyo lokudinga imbangela yodlakela olwabangela ukubulawa kwabantu abayisithupha bedutshelwa ngamasotsha ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu base-Ukraine bavote izolo bedinga umongameli. Lanxa uDenis Pushlin, umkhokheli webandla leDonetsk oleminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa ithole isilinganiso sokungamashumi edlula kancane ayisithupha i-61% samavoti, ubikwa esedlulwa kancane nguLeonid Pasenchik, umkhokheli webandla leHuhansk, kodwa amavoti engakapheli ukubalwa. Isilinganiso sezidakamizwa ezifunyenwe ngamapholisa angelamngcele emhlobolweni wange-South East Asia siveza ukuba lonyaka sizaba ngesikhulu okwedlula eminyakeni kakhulu esilungiswa kwele miyama. Omama bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini yama-sanitary wear bezama ukubalekela intengo yayo ephezulu. Izifundo lezi ziqhutshwa ngabenhlanganiso ye-Inspire Women and Children esebenzela kobulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ama-sanitary pads lawa abawathungayo alakho ukuwatshwa loku-ayinwa ukuze asetshenziswe njalo esikhathini esizayo. Lokhu kuyinto enza ukuba iningi lingabhekani lodubo lokuqonga kwentengo sikhathi sonke. Omama abangene umhlangano wemfundiso lo bathi le yinto engabasiza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi kukubambe ungakhangelelanga njalo ungelamali. Unkosikazi Lindiwe Maseko owenhlanganiso ye-Inspire Women and Children Foundation obefundisa omama ngokuthunga ama-sanitary pads uthi uhlelo lwabo lolu lulakho ukuphathisa omama ngoba kuningi okusetshenziswa ngomama okungalungelanga ukuthi bakusebenzise njalo okuningi kwakhona kuyathengiswa. Lokhu abakufundisayo akulahlwa mahlayana ndawana yonke kuvimba ubuchapha babantu.
thina lapha sifundisa ngokusebenzisa ama reusable sanitary pads. Siyabafundisa omama ukuthunga ama pads lawa ukwenzela ukuthi bazincedise bathole abakusebenzisayo nxa besesikhathini. Njalo abantwana besikolo kwesinye isikhathi abahamba esikolo uzwe kuthiwa kuselakale isanitary wear yokuthi basebenzise. So ngalokho thina esikwenzayo siyafundisa omama ukuthi bazincedise ngoba kunengi esikuzwayo ukuthi abantu bayakusebenzisa okunye kwakhona kulungelanga ukuthi umuntu angabe uyakusebenzisa. Njalo lokho kuyanika umama isithunzi ngoba akasela kwethuka ukuthi inyanga nxa isikhathi lesi sifika ngiyabe ngingelanto yokusebenzisa. Njalo kunengi kwakhona kuyathengiswa. So lokho thina esikufundisayo umuntu uyakuwatcha aphinde futhi njalo anjani akusebenzisi. So kuyaseva lasesikhwameni njalo le hygiene ngoba siyathola ukuthi okunye kwakhona kuyaphongulahlwa yonke indawo. So i-environment yethu igcina isingcolisiwe. So lokho khona akula into ezinjengazona lezo.
Ekhuluma ngokuqakatheka kokuhlanzeka unkosazana Bianca Chinamasa omunye wabangene lomhlangano uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlale ehlanzekile ikakhulu nxa esesikhathini ngoba kulakho ukuletha amahloni ebantwini.
Kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlanzeke ikakhulu nxa besesikhathini. Kufanele ukuthi abantu in terms of hygiene kuqakathekile ukuthi abantu abangabafazi begeze behlanzeke, make sure ukuthi bayageza behlale be. Umuntu ongumfazi nxa esesikhathini lesikhathi ukuthi nxa ungayekela ukugeza ungaba lengcekeza uyagcina ususika liphunga elingekho right and kufuna ukuthi into le igcine si-affecta abantu abaseceleni kwakho. Ukuba sesikhathini nanti into le kumele kube yimfihlo yakho wena, so akumelanga ukuthi kuze kugcine sowuphumela la kwabanye abantu ngaphandle. Umuntu ongumama nxa esesikhathini kuyakumele ukuthi esebenzise i-sanitary wear, bengasebenzisa o-cotton wool ama-pads, ama-tampons. But kuqakathekile ukuthi make sure ukuthi izinto abazisebenzisayo azo zinto zagcina sezibalimaza ziba-affecta i-health yabo.
Unkosazana Buhle Benkosi Mhlanga laye ongene lolu hlelo uthi kuqakathekile kubomama ukuze balondoloze impilakahle yabo.
Program le ibalulekile kakhulu kubomama especially emakhaya ngoba ezikhathini eziningi ulwazi kalukho, ezikhathini eziningi ulwazi luba khona emadrobheni and njalo thina sithi kasifundisaneni kasakhane ukuthi ilizwi lizwakale emuntwini wonke ngoba ezikhathini eziningi siyafa njengabafazi sibulawa izinto ezincane, sibulawa ukungabe lolwazi lokuthi izinto lezi zisebenza njani zisetshenziswa njani ngoba gathesi siphila endulo ukuthi kusetshenziswa amabhethu, kusetshenziswa izikhumba, izinto ezinjalo. Ongangukuthi lokho kusuka kusilimaze thina kwi-health yethu njengabafazi. Whereas kulezi nsuku sokulezinto ezishiyene kakhulu ezingasetshenziswa.
Unkosiyazi Patience Ndebele onguye owasungula inhlanganiso ye-Inspire Women and Children Foundation uthi bananzelela ukuthi abantwana abangamankazana oyedwa echumini bayalova esikolo ngoba besesikhathini. Uthi lolu hlelo lulakho njalo ukuphathisa omama ukusungula amabhizimusi abo ngokuthunga bethengisa ama-reusable sanitary pads lawa.
I-project le ama-reusable sanitary pads yavelela ukuthi amankazana 1 in 10 ayakhutha isikolo ngendaba zama-periods. And into le ukuthi abantu bayidiscuss kunzima eZimbabwe ngoba i-culture yethu ayivumi ukuthi sikhulume ngegazi labafazi. Omama abaningi namankazana basebenzisa izinto ezinjengamahlamvu, utshani, inhlabathi kumbe ama-newspaper ngoba bakwanisa ukuthenga ama-sanitary pads. Nge-project yethu leyi sizama ukusiza omama ukuthi hayi lanxa lingathengi lingafunda ukuzenzela ama-sanitary pads a-hygienic. So khathesi sibhoda around ama-community amaningi sibafundisa ukusebenzisa ama-reusable sanitary pads bawayenze ukuthi bawathunge befunde plus ukuthi beqhase ama-business abo nge-project yona leyo.
Omama abaningi abangene lezi zifundo bathi kuzasiza kakhulu labo abanakekela intandane labafelokazi ukuthi bazisize ikakhulu nxa imali ingekho. Ngokufanayo abantwana emakhaya lezigabeni balakho ukuthi bazithungele bengaphili ngokucela ukuthunyezelwa kumbe ukuthengelwa ngabadala kumbe abafowabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
iqembu elinqobe kumqhudelwano wenkezo yeChibuku Super Cup eletriangle lithi lizaphatheka kumncintiswano okudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika oweCAF Confederations Cup. Intathe zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu letriangle libe liqembu lesine ukuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutshaya eliwenze leHarare City ngeTukanyanga ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibo. Umgcinisihlalo weqembu letriangle uLove Momatikinyitse utshele intathe zindaba zemidlalo ukuba iqembu lakhe lizaphatheka umncintiswano weCAF Confederations Cup, lona okulilungelo eliphiwa iqembu eliphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leHarare City uMark Harrison uphinde wakhala ngokudlala la ekipo ekupheleni komdlalo ngomgqibelo esithi lokhu kudlala indima ethile ekunqotshweni kweqembu lakhe.
The environment we're playing in is an uneven playing field, you know.
Thina ungasifananisa nje labantu abakade bedlala ibhola lensimbi, ngoba ngokusiletha ukuthi sizodlalela enkundleni yeGibo bahle bathuthukisa amathuba ukuba iqembu letriangle liphumelele, ngoba yinkundla yabo lapho abalabalandeli abaningi khona. Bekumele lomdlalo ufakwe enkundleni yeBaba Fields kumbe yeMandaba ukuze sonke singabi ngekhaya.
Yesephendulo umqeqeshi weqembu letriangle uTaurai Manguiro uthe kuvele kuvamile kulomncintiswano ukuba kube leqembu elidlala lingekhaya kufinal, njengoba lalo eliHarare City nyakenye liphakamise inkezo lidlala lingekhaya.
It's a precedence that has been set by the sponsor.
Akuqali ngathi lokhu okwenzakalayo, ngoba lami ngisaqeqesha iqembu leHarare City sinqobe sidlala singekho ngekhaya, sitshaya iqembu letyanamuntu. Ikanti labo nyakenye bebedlala besekhaya, kodwa iqembu leHowmine kalizange likhonone. Laphambilini njalo iqembu leNkezi Platinum liphakamise linkezo lidlala ngakibo eBaobab. Ikanti lele FC Platinum lalo liphakamise lidlala lingakibo eManda.
Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup, iqembu letriangle lithole inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu njengomvuzo wokuphakamisa elikwenze inkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leHarare City lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu njengomvuzo wokuphusha lasendaweni yesibili. Amaqembu aphume kusigaba sesemifinal lazathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawa aphelele kusigaba sequarterfinal azathola inkulungwane ezingamashumi amabili, kuthi lawa ahle aphelelwa ngumphako kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilijumi lanhlanu. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Efakaza kukhomishini ecubungula imbangela yodlakela lukangcwabakazi ngemva kokhetho, usikomishi wamapholisa uCommissioner Gordon Matanga uthi umkhokheli we-MDC ulakho ukubotshelwa icala lokutshotshozela uZulu ukwenza udlakela. Ababandla le-MDC bathe bakhathazekile ngoba impilo kamongameli wabo uMnumzana Nelson Chamisa isengozini kulandela imizamo yokumthumba kuthange. Omama bobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esesetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini eyama-sanitary wear. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.